Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alipuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ziku 27 Nhlangula 2022 ngoChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa kobulawayo akupha izikliwe ezabulala umnumzana Langelihle Zonda Dube owebandla le-Citizens Coalition for Change.
Set up a constitutional sort of commission during one of the vacations or holidays, and Alex Magaisa was one of the people who was actively involved with what we segelo sombuse sitayizet.
Iningi likhumbula umuyi umnumzana Alex Magaisa njengomuntu oyelesineke efuna nje umbuso okhululekileyo.
Amaplezing ali kusegcekeni wayelilunga le Twitter Triple C yikho phela kade nyamalele yisesasendinga le Triple C kambe ngawaye kumasele ezani uphi wayethanga ngesizwe labo bemdinga ukuthi senyamalele sethinjwe ngelinye ilunga lezani uphi.
Iziphathamandla zebandla lezani uphi ezazisomisela imuli yakumaplezing ali emanyame echitungwisa ezimbili kubikwa sezifile. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa kobulawayo abikwa ebophe izikliwi ezabulala umnumzana Langelihle Zonda Dube owebandla le-Citizens Coalition for Change. Imizamo yokukhuluma namapholisa ukuthi sizwe okuningi ngalolu daba lokuthi ababuthiweyo laba bangaki iyehlule. Kodwa imbiko esiyitholileyo ithi ababuthiweyo laba balakho ukumiswa emthethwandaba ngasiphi nje isikhathi. UDube wangenelwa izikliwi lezi emzini wakhe elobhengula ezamhlasela ngenkemba qede zathathela umkakhe imali engange US$25. Kodwa bakhona abacabangela ukuthi engaba wabulawelwa ezombusazwe ngoba ethiwa ngomunye wabaphathisa kakhulu ukuncedisa abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuyavota ngobunenge. Iningi likhumbula umuyi umnumzana Alex Magaisa njengomuntu owayelesineke efuna nje umbuso okhululekileyo. Izolo kwenziwe isikhumbuzo sikaMagaisa eHarare obhubhele kwelingilandi mhlazi ku-5 kuyona le inyanga ngemva kokuhlaselwa yisifo senhliziyo. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama iseHarare.
Bekulezi hlobo abangane labanye eHarare Showgrounds obekusenziwa isikhumbuzo sikaMagaisa. Abanye abavalelise uMagaisa ngumnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-Triple C owaye ngumsekeli womkhokheli welizwe umnumzana Arthur Mtambara, usikhuchamfundo iBhomandaza, usikhuchamfundo Love Mo Maduku, umnumzana Simba Makoni, umkhokheli webandla leMabambo kusile Don labanye. Omele umdeni kamuyi umnumzana Robert Magaisa uthe balahlekelwe kakhulu.
Panzo uyashoko lenhamo sakanzwa kudzanirwa zvikuru naizvozvi matungurundumu munenge mune matombo tarasikirwa negamba.
Uchamisa laye uthe ilizwe leZimbabwe lilahlekelwe yindoda emadodeni.
Magaisa anga asina chigaro but aida ugaro wakanaka munyika yeZimbabwe.
Uchamisa upinde wati
munhu akanga atora nyaya yakati ngatidarure because nyaya yapanational events we have surrendered national processes and events to a political party. These national events are over.
Umnumzana Daniel Molokele olilunga ledale lePhalamende njalo wafunda e-University of Zimbabwe lapho kwafunda khona uMuyi uchasisa ngokunye okwenziwa nguMagayisa.
Ngathi e-University of Zimbabwe ngisebenzela kakhulu ngo-1996 ngingu-acting president we-University of Zimbabwe Students Union lapho engasungula khona uhlelo lokwakhiwa kwesekelo sombuso esitha se-UZ Students Union esingathi constitutional reform. Nga seta up a constitutional sort of commission ehlangana during one of the vacations or holidays. And Alex Magayisa was one of the people who was actively involved ukuthi kwakhiwe isekelo sombuso esitha e-UZ.
Unkosikazi Roslyn Gwese okubandla le-Labour Economists and African Democrats uthi uMagayisa wayengumuntu wabantu.
Njenge-lead party sikhala nje labo bonke bokwaMagayisa sibaduduza nje sithi hayi ngasikhaleni silethemba. Ngakho ke sibona ukuthi khona uMagayisa wabamba umsebenzi omkhulu sibili ngesikhathi laphana sekwenza i-constitution yeZimbabwe. Waphatheka sibili phakathi kwe-constitution yabe enhle yabe lanamhla lokho yesisebenzisayo. Ngakho ke athina siyakhala nje lelizwe lonke ukuthi silahlekelwe sithi silahlekelwe thina.
Umfundisi Milson Moyo okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uyakusekela lokho.
Nga ngimkhumbula ngikhumbuza kuhle umbhalo othola ku-Isaiah chapter 1 verse ngelika 17 othi fundani ukwenza okuhle, fune ukwahlulela kuhle, liqondise abacindezeli, lahlulele izintandane, limele umfelwakazi. Nansi impilo ubaba u-Alex T. Magayisa ebengibona eyiphila ngesikhathi esaphila ngiyamkhumbula ngayo.
Umnumzana Joseph Chuma ilunga le-Central Committee kubandla lezano PF uthi
thina esintwini lesitsho esokuthi nxa umuntu eselele kasenacala umele etheshe lona kumbe akusela kukhuluma okubi ngaye. Ubaba Magayisa uyiphilile impilo yakhe. Ngakho ke nxa mina ngokukhangile ngithi hayi ngalale ngokuthula uMagayisa ibanga lakho selidlalile. Wenza kubi komunye kumbe kuhle komunye kodwa yena usekuqedile okwakhe kulo mhlaba. Ngalale ngokuthula.
uMagayisa wabulawa isifo senhliziyo wake wasebenza ehofisini kwaye ngumkhokheli webandla le-MDC uMuyi uMorgan Tsvangirai. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Iziphathamandla zebandla lezanu PF ezimbili esabelweni seNyatsime lapho okwabulawa khona umlandeli webandla le-CCC uNkosazana Moblessing Ali zifile ngendlela ezisolisa abanengi ngoba zingaqedakali. Esinye salezi ziphathamandla umnumzana George Murambatswina ngomunye wabazama ukuvimba isililo sikaNkosazana Ali ukuthi singenzelwa eManyame. Esinye njalo esiphathamandla nguTina Gweshe. Iphephandaba leHerald lithi uGweshe ucatshangelwa ukuthi wafakelwa ichefu ephathini. Kodwa umsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCC, umnumzana Job Sikhala, ovalelweyo ejele sikhuluma nje, wafunga wathi ababulala u-Ali bazafa bephele du ngenxa bengaxolisanga. Ibandla lezanu PF kodwa lona lithi u-Ali wayelilunga lebandla lalo. Kodwa abe-CCC bayakuphikisa lokhu besithi u-Ali wayengumsekeli oqotho webandla elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lo mnumzana Edwin Ndlovu ukhansila webandla le-CCC endawonye lo mnumzana Joseph Chuma olilunga lebandla lezanu PF bekhangela udaba luka-Ali lokuthi konakala komnotho lokwephula kwamalungelo kaZulu kuhamba njani elizweni. UChuma nguye osungula lingxoxo.
Uma Blessing Ali i-evidence ikhona lona why lilunga lezanu PF nayo ngoba thina sinento engama-cell registers lawana abedlulisa kulo muntu nxa elilunga lethu. Kukhona kuma-register ethu and labo into esenzakala konke lokhu senzakala bakhona babekhona ebhawo ukuthi bahamba njani. Kuge sile ni jamani jamani babanga abanga ndege kubanga kumbe kuta injia na le bangwa kumbe lutra kumbe win izamke kwenye risingi la ngakona pa and umuntu oabla la umo blessing pai siawa juna ubanju katika kuruma umo police custody uwa appear nabi a court so kona hapo ke ama yini abisi angati endungu kanyela honorable Sikala lo honorable Sithole baba tume emfregeni katezi kuma so honorable Sikala wewezele out to bay for me haiko diya mchila adikona ungasa njareli social media usenu zindu kuna lezo zenzai but now utu wani ya mbika is defiant kumbe ufunu to the point ufunu toko nye nabomu usiabu yela atume social media threatened with violence
nanso baba Ndlovu.
I'm a blessing. I live with a train where the Lunga, the toilet triple C. You could tell a lot in your money, you just have been being a triple C. I'm the now, I will say, there's an appeal. Why can't I refuse that I was in the same with the same Yamale, the same thing, the Lunga, the same thing, 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 the same ngoba phela abantu beqotshiwe bachitshela imizi khona ngale emfeni ke kuzokhalela uMo Blessing Hall. Lokho kumgceke uMo Blessing Hall ebelilunga le Triple C simdingileke sethunje izana uPF wabulawa hayi kucacile. Kumele ukuchazise ukuthi laba bachitshela imizi bachitshelelwa imizi. Njalo bwayi futhi sebephinde kwaba yibo ababothwayo kuyibo abachitshela imizi abayenzelwe isuku esinjalo. Yikho sikhuluma khona phela ngelungile loluntu khona lapho ukuthi hathi kalikho le lawyer elimele uMo Blessing Hall seliwotsha kumele asole uJob Sikala mela ngathule phela ngayibona ukuba kusenzakala mela asole ngoba uli lawyer umele imuli yakwa Blessing Hall uthi hayi kwenzakalayo kakusikho lamalunga e-Triple C sechisela imizi kakusikho kumele akukhulume angesabi ukuthi sengabotshe botshelwa ukuthi ukhulume iqiniso.
Baba Chuma, nxa sikhangela isimo somnotho siyazi izinto zimi manzonzo abantu bathwele nzima akulethusi yini lokhu siya nje kukhetho luka 2023
ngingakaphenduli konabo ngicela ukubuyela ngindlela emuva enkulumeni kamali mami lapha ngendaba kaJob Sikala uMo Blessing emsebenza ekuthinza municipality ngayo walimali emsebenzini wathi ukuthi kona athola ukuthi na angathola nje umncedo lokuthi kona amelezi kazange athole igqwetha uMo Blessing kazange esese right ephila edinga umncedo olwegqwetha uJob Sikala bekhona wayengu-MP vele kwabana bayani umsiza namhlanje uJob Sikala sekena usengomuntu osekhulumela uMo Blessing useligqwetha nabo uMo Blessing ngaliphi. This is all about politics. Then we just get a certain share there, a certain get a little Okuma guy. Almost no one of a corner illusion. He was the woman's young, moved to Wong in the moon of the Anukis via Bush. Unfortunately, as you said, Bagra, in Ukraine, that's a Russian. No one can even call him a cooking oil to be done. Labo, it's more $7-$8. Joe, $7-$8 lap is about. If we are equating on a recording, Joe, a lap is equating and so. So she moved from game. Called the abandoned Zimbabwe, Abamco, the bar who won about Mazel, and who's from Rumble Bella Nabi. Yea, no, also we say in PA claiming that she actually has won. What a very interesting part of who knows who, Ovisha, my daughter, Labo Mama, Suma, Betty, Emma Twain, Palo Pressure, Palamu Sanction, Abandoned Stupid. She have won. You could want to come 2023. Abandon was a Suma food with the ass. Sinasisekela iqembu elimanadi noma kuhlungu yibo nje kunama career positions basihlupha omalume laba avele bezifuyele hayi abahluphi laba ngoba bakwazi ukuthi nangakho ngifuna ukumlanda emzini malume sifike sibulale enonileyo siwosa laphana ngifuna ukumthinta $1 umfana sithi baba Ndlovu sifuna ukuthi sikuqhubazele ezani sebathi hayi namsengiwenzani uphilo
naso baba Ndlovu akuyiphethe
hayi. Ngikuthembisa umzukulu ukuthi sithi bye-bye izana PF kumnako zayo. Abantwana beZimbabwe babhizi babhalisa ukuthi bavote ngoba uhlupho ke balubona uhlupho lukhona elizweni. Sebehlupheke kakhulu, sebefuna ukuthi basitshintshe isistimu yonke kawani. Ngoba iZimbabwe isifana lendlulana oyithenga ivele mangobongobo. Ufika uyidibize uqalise kutsha ku-foundation lapho sifana nomuntu othenge nje isipesi esingathi thina uthenge isitendi kuphela.
So sesifuna over all the system yonke kungena elinye ibandla. Sibanengi amaZimbabwe afike sitshintshe kungena abanye. Sibone labo ukuthi bazethileka nabo ngesileka abatshintshe labo kungena abanye sitshintshane ngobuningi bethu. Hathi ukuthi kwale lokho kubambe umuntu oyedwa yumbe ibandla lilodwa lokho kubulala umnotho bedinga ama excuses.
Lo ke ngumnumzana Edwin Dlovu ukansela webandla leCCC ubexoxa indawo enye lelunga lezana PF umnumzana Joseph Chuma belo ntungameli inkomo weStudio 7. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lakwele South Africa ele Times Live lilodaba lokuthi abantu abatholakale befile kwelinye ibhawa emzini we-East London kwele South Africa abedlula amachumi amabili 21 baleminyaka yokuzalwa ephakathi kwelichumi lantathu 13 lelichumi lasikhombisa 17. Imbangela yemfa yabo ayikayazakali. Unobhala kugatsha lozokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana wazise izolo ukuthi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uza kwenza umhlangano lentathele izindaba eHarare ekuseni lamhlanje. Umbiko wethulwe lugatsha lolu awuyazisanga ukuthi uNcube uza kwethulani emhlanganweni lo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, 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 salibonani lonke basakazi bethu esibathandayo abethula indaba zinjalo, balaleli bethu esibathandayo abalaleli uhlelo lwe-Studio 7 basiphathisayo ukuthi sihlale sikhona sisizwe imfihlakalo yonke yomhlaba. Kake mbonge zonke inkulumo engizizwa ezikhona. Ngilalela indawo ezimbili okhulume kobulawayo emelele i-CCC lokhulume sebhinga la emelele iZANU-PF. Ngiyabonga kakhulu ngamajaha lapho vele amajaha kunjalo nakubanga inkazana vele kule ndlela ezinjalo. Kodwa ke ngizama ukuthi ngigqugquzele ukuthi ngananzelela e-South Africa kwasukuma ama-youth wabuya umbuso ezandleni ezilungileyo. E-Zambia kusukuma ama-youth kwabuya. Lingalinda thina abadala sesiphelelwe ngumphako thina sisalapho esingaya khona asisela ngenye indlela sesilinde nje ukuthi ukufa kuphela. So ama-youth lingasukuma 2023 likhuphi ilizwe lele lokho belikhomenta labo balikhomentayo ngemva kwe-42 years lisehluke ukuphuma edakeni. Libone ngani imoti ingabhajwa 42 years phakathi kodwa kalibona ni khona izavele iphume. Sesithi siyikhala libonele khona bobu yehlulekile. Behlulekile laba hhaya ifeki yonke le baphoza imadlanyana nje okuncane ukuthi hambe yekhuluma uthi akusiqiniso akusiloqiniso. Iqiniso yikuthi hhayi ababusi abakudala behlulekile. Kade alizwa abanye abantwana abahlakaniphileyo bathi bona umbuso kaSmith wawungcono kulalo khona kathesi. Ilona qiniso le ukuthi kaSmith wawungcono. OkaSmith wawungcono kakhulu kakhulu ngoba le mgwaqo ukwesebenzisa umgwaqo kaSmith osowayezigambagamba lokumgwaqo kaSmith. EGoli kulungiswa kusa kwamalanga lokhu umgwaqo ungavelwe lephodulo elilodwa vele kuyabademonstrate kuhle kuleleso kulungisiwe. Lapha hhaya kulaqinisa abantu akulaqinisa abantu akulaqinisa abantu. 2023 asivaleni ngebheji kuphela kungena iyouth sakane youth ochamisa bonabo labo sibangelizwe labomqondisi basesebatsha. Choyisani bona khonapho liphumise zonke inkangara lezi ezindala lezi zasela msebenzi yesu. Ngiyabonga
bazakazi beStudio 7 sanibonani. Ngicela ukungazikhipha mani kingiphawule nje ngento ezenzeka elizweni lakithi. Engakubeka nje ngokuthi iZANU-PF amaZimbabweni ayihloniphile babanika ithuba 42 years yonke amaZimbabweni elethe enika iZANU ithuba ukuthi nebizashintshe izinto izazitshintsha izinto kodwa ihlulekile. Now itime ukuthi iZANU-PF ikidedele abanye sibone ukuthi bona labe bazongena bazoyenzana ayikho yini into abangayizama ngoba iZANU-PF ihlulekile. Siyakhumbula 2009 kusolwana okwakubanjiswene izinto sazibona zitshintsha kubanjiswene. So kukhomba khona ukuthi iZANU-PF yona iyodwa umbuso iyehlulekile. So ayikidedele leli iqembu elitsha eliyilo yayibambisane nalo ngoba vele yilo lele yayibambisane nalo ngomunye 2009 noma selatshintsha igama kungase yilolo gama kodwa kusala kuseseyiqembu eliwani noma sokwashintsha kumbe umholi kodwa kuseseyiqembu eliwani. So iZANU-PF ayikubadedele bebuse la bebebodwa sibona
bona ukuthi bebodwa bazenza siba abaphiwe nje 5 years nale sibone ukuthi bazoyenza bazoyenza libona kuba ngeke bazame na ngobizana u PFI sekho into engabisa iyenza i chance bayiphiwe yonke baloke bayathembisa nokumanje abasela nanje nama ideas ukuthi bangasebenza ngatshela abantu bethini ngobisikade basiphiwe sonke kodwa nje basenze laphansi singamazimbabwe so now izana PF time ukuthi udedele abanye njalo sicela izana PF ihloniphe i constitution ihloniphe amalungelo abantu namapolice aseZimbabwe amapolice akithi abayekele ukusekela izana PF nezek ayekele ukusupport izana PF abasupport amaZimbabwe ngoba izana PF aso maZimbabwe maZimbabwe ngabantu laba bavotayo amaZimbabwe so mapolice zek judicial abake bezama ukuhlonipha amaZimbabwe bayekele ukuba leke besekele izana PF ngoba izana PF isiyehlulekile ayiphuma embusweni ngokuthula idedela abantu ngiyabona
sanibona sanibona abantu bayithi njani ngezinto ngezindawo hayi kunalezi zana PF lesiqala ukurova abantu emakhaya lapha tshela abantu amanga ithi khona kune tournament yebhola yona ikwazi ukuthi izonikeza abantwana abancane utshwala sikhamba ikampena ngotshwala izana PF alezi zehluleki lezi why bengayenzeli abantwana ama-youth imisebenzi kanti ukuthi khona bebanikeza utshwala mahhala utshwala buyenzani utshwala buyini ebantwaneni abancane utshwala yini utshwala utshoni utshwala kanti zikhampeni ikhampeni nangotshwala berobha abantu langotshwala bafundisane abantwana hhayi lezi izehluleki zezana lezi izehluleki kuthiwa zirobha abantu lapho emakhaya zinikeza abantwana abancane utshwala bekhampena ngotshwala kahle kahle hhayi laba abantu laba sekuright laba vela kusela umuntu obafunayo abantu bezayo kambe unganikeza umuntu utshwala umuntu engadlanga ukwazi ukuthi umuntu ulambi kasebenzi uyemnikeza utshwala mahhala ukhampeni ngotshwala utshwala bathathe bephuze kodwa bengabavotile abantu bezayo sebirobha abantu lezinto ezingela ngqondo angeke ukhampeni ngotshwala hhayi loba sekuthiwa ukhampena vele obvious laba abantu okusela umuntu obafunayo xa bengase abarobhanga abantu ngaleyo ndlela ukuthi bethi kule bhola beqede benikeza abantu utshwala ayikho indlela abangakhampena ngayo akula muntu obafunayo lapo akula umuntu ongafuna ukudubo olufana lwezana okuphile laba vela kulantu yonke indawo abantu bakhathele ngezana okuphile sebeze berobha abantu bebarobhi nangotshwala ama-youth istate kube ngabadingela ama-youth umsebenzi dani beyekele lokhu abakwenzayo lokho
livuka njani kustudio 7 mina lami igama ngu-Adolf Shaba ngithanda ukukhuluma ngale ndaba ebeyikhuluma ngumnankagwa umnankagwa mayezothi ukufa komuntu yi-stage manager angazi ukuthi uzama ukuthini uzama ukusitshela ukuthi nguye obehind le nto ngoba ngabe ayisikho ngabe uyakusola kakhulu le nto ngoba le nto eyenzakaleyo iyinto embi kakhulu engafanele iphinde iyenzeke kodwa into ayikhuluma nge-violence azi umnankagwa mina ngazi ukuthi umpresident onjani mina ngazi ukuthi abantu bezana uPF vele bona umuntu vele othe esuka endlini yakhe kuthiwa kule election ethi vota evotele umnankagwa ngumuntu ocabanga kanjani umnankagwa ikhanda lakhe alisebenzi umuntu olekhanda elingasebenziyo le zinto azikhulumayo azitshengisa ukubana ukulungela ukuba yilida yelizwe
livuka njani endaweni zonke kakhulu ke sibingelele abasakazi be-studio 7 siyalibonga kakhulu ba-studio 7 basakazi sibingelela kakhulu enhlangothini zonke zelizwe lethu leli sibonga kakhulu u-18 nangagwa umdala usebenzile esikhaleni sethu ebendilokhe ngihlele ngilame kugquzela abanye bafowethu ogogo nabo-anti nabomkhulu uhlelo esasikhala ngalo lwezithupha lamabhebhi konke lokho uhulumente usecekisile eminyango yama-ofisa-ke ukuthi abantu bathole lezoncwadi asambeni ngobuningi sambeni ngobuningi siyekeleni ukuba sibe sisithi thina uhulumende uyakhampena uhulumende mne noma ekhampena kodwa ekunika isithupha sakho ekuvumele ukuthi ulungise izincwadi zabazukulu bakho yinto ebaluleke kakhulu asambeni ngobuningi akubhadalwa mali uhulumende ungathi uzamile ukuthi lolu hlelo lubuye egumeni lakho khonapho kakhulu lama-1-5 bafowethu esingenazo iy'thupha lamabhedi mina ngikhuluma nje sengikuphethe konke khona lokho obe kuzima kakhulu kine ingakwazi ngizakuqalathi ngigcine kuphi kodwa-ke uhulumeni wethu sesenzele ukuthi sibonakale nathi siphethe izifanele zethu zezimbabwe ukuthi sizamvotela noma soze simvotele yena kanandaba nakho yena uvule ukuthi sibe lezi ncwadi zethu asandeni ma-ward 5 nonke nje wonke umuntu lapha ezimbabwe asandeni kuzaba yinto ethelayo phela noma engabi yikhampeni mzukani uphethe isithupha sakho noma edliwe ukuba mnankagwa asozama uyezwa ukuthathela isitupha sakho kodwa ukusalayo zabule isitupha sakho siyabonga esandleni wobuningi bafowethu be-ofisini siyelandela incwadi emakhaya khona ngapha ekhezi ikhezi balibhewula khona ngapho mabhewula hambani hambani uhlelo luyezwa khona manje kungakabi lansuku ezingaki lungiselelani ukuthi kulihambela kubokhanseli liyebuza ukuthi ngadingakalani ukhanseli alilungisele kadesi hambani bafowethu labogogo okhulumayo ngufamona lapha ufamona lo ngakungwenya lapha e-WhatsApp ngiyathanda ukuthi sonke sibonakale njengabantu bezimbabwe ngiyabonga kakhulu ngiyabonga ma-studio 7 amen
alawo ke bekungamazwi enu lina abalaleli bethu angelani lokwenza le-studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Uzulu welemelika uqhubeke etshengisela phezu kwesinqumo sokuthi abesifazane abazithweleyo abasavunyelwa ukukhipha isisu. Abatshengiselayo laba abaqale ngolwesihlanu ngemva kokuba idale lomthethwandaba ophakemeyo iSupreme Court lesule umthetho othiwa Roe versus Wade obuvumela ukususa isisu nxa umama okhulelweyo engasasifuni ngezizathu ezimbalwa. Kwamanye amadolobho abalisa eNew York leArizona kuqhamuke udlakela kwabotshwa khona abanye lanxa endaweni eziningi bekutshengiselwa ngokuthula. Kolunye udaba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Jabu Nyathi ongomunye wabaphakathi kokuzama ukubuthelela imali yokuphathisa iqembu lamantombazana elifuna ukuyadlala umdlalo wenguqu kwele India kuyona le iviki.
Okwathesi njengoba isikhathi sethu sesisifitshane ukuthi baye emdlalweni le, hayi amalungiselelo asephambili sibili sebewenzele sebeke bahamba eSouth Africa bayadlala khona badlala imincintiswano ethize sekusele nje okuqakathekileyo kathesi okuqakathekileyo esidinga ukuphathiswa kikho yimali eneleyo ukuthi bahambe baye emdlalweni le bengingakhathazeki ukuthi kathi sizaphenduka njani kumbe ukuthi sizakudlani kumbe ukuthi sizalala ngaphi. So kufuneka imali engange-$17,000 ukuze bangabi lokukhathazeka bangabi becabanga ukuthi lanxa nje kusasa sile game okumele siyedlala kodwa uma siqeda lapho siza kudlani kumbe uma siqeda lapho siyalala khona sebehlala nga-4-4 or sebehlala siminyene sifuna ukuthi baye emdlalweni le bekhululekile. Kungakho yiso isidingo esikhulu kakhulu, yinto esiyiswelayo. Siswela uncedo ngemali yokuthi yokubagadisa eyokudla leya lapho abazahlala khona ngesikhathi semidlalo le.
Umbuzo wami wokugcina, labo abafuna ukuphathisa bangayenza njani?
Abafuna ukuphathisa bangathumela abakwenelisayo nge-PayPal ku-jnyathi@ewu.edu. Ngiphinde njalo, jnyathi@ewu.edu. Kuthi belezeli kumbe bele cash app bangathumela kunombolo ezithi 4259194172. Bele cash app kumbe izeli bangathumela kunombolo ezithi 4259194172. Siyabonga.
Siyabonga lathi mnumzana Jabu Nyathi. Unyathi ke isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika. Bakwethu, isikhathi asisavumi ukuthi siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Iziphathamandla zebandla leZANU-PF ezimbili ezazisomisela imuli yako Mo Blessing Ali eManyame zibikwa zifile kwisehlakalo esingaqedakaliyo. amapolisa kobulawayo abophe izikliwi ezabulala umnumzana langelihle Zonda Dube. Isiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change elokitshini le-Lobengula kobulawayo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past seven ntambama.